Soko izika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Bonamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolwesibili mhlaka 12 Nkwenkwezi 2020 ngupastor Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje. Inani lasebesindeka u-COVID-19 seligonyela yabo kwaba lishumi lambili thoko phakathi kwabangamashumi amathathu lasikhombisa 37 asebefunyanwe belegciwane leli eZimbabwe futhi emhlabeni jikelele lisedlula izigidi eziningi 4,289,284.
Usebenzini ungena ngo-8 sokufanele ukuthi usuke endlini noma ngabo-6 sibili kwenzela ukuthi usechaya o-7 khona lapho la uyakugada sekuchayisene hhayi kolapho kunzima khona kakhulu ngoba uzaphuma kusela ngabo-3 uzazi uyefika endlini ngabo-8 ebusuku.
Izakhamizi zeHarare zamukele ngenjabulo isinqumo sokuthi abezimota ezithwala uzulu babhalise ukuze basebenzelane lenkampani yamabhasi eyezivko emizameni yokwehlisa udubo lokusikelela kwamabhasi.
Kuzaba nzima kakhulu ukuthi abantwana abasemaphandleni bathole amathuba alinganayo labantwana abasemadolobheni. Umango esilawo usesemude kakhulu ukuthi kutholakale igesi, imitshina, lamagaga asemaphandleni.
Ababalisi labafundi baveza ukukhathazeka ngokuphazanyiswa kohlangothi lwezemfundo yokuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukubana inani lasebesindeka ku-COVID-19 seligonywe laya kwaba lishumi lambili thoko phakathi kwabangamashumi amathathu lasikhombisa 37 asebefunyanwe belegciwane leli eZimbabwe labulala abane. Asebehloliwe ukubana balegciwane lobahatshi eZimbabwe lokho laqhamukayo sebezinkulungwane ezedlula amashumi amabili lantathu 23,096 emhlabeni jikelele. Asebefunyanwe belegciwane le-coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezine 4,289,284. Kuthi asebebulewe yileli gciwane emhlabeni jikelele sebezinkulungwane phose ezingamakhulu amathathu 288,346. Kodwa asebesinde kulo mkhuhlane bayedlula isigidi le 1,544,915. Emazweni awezwekazi le-Afrika sebezinkulungwane phose ezingamashumi ayisikhombisa 67,597 asebefunyanwe belegciwane leli njalo selibulele inkulungwane ezedlula ezimbili 2,340 kwasinda inkulungwane ezedlula amashumi amabili lantathu 23,184. Izakhamizi zeHarare zamukele ngenjabulo isinqumo esithethwe nguhulumende sokuthi abezimota ezithwala uzulu uma befuna ukuphindela emsebenzini kumele babhalise phansi benkampani yeZupco ukuze umuntu wonke athole okokuhambisa ngentengo engcono. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngesikhathi ilizwe liphansi kwezikondlo ze-lockdown kodwa seziyekethise kancane udubo lwezimota zokuhambisa ngolunye osoluthwalisa abantu nzima ngoba amabhasi aweZupco emalutshwane njalo ethwala abantu abalutshwane ngenxa yokulandela iziqondiso zokungamiyezelani eze-social distancing. Omunye wabakhwabitha lesi sinqumo sikahulumende unkosikazi Nomsa Phiri, isakhamuzi seHarare.
Akuyenza uhulumende asiphendukisele amakhombi lawo kodwa ebuye sengaboZupco ukwenzela ukuthi sonke senelise ukuhamba ngesikhathi ngoba nxa usiye emsebenzini ungena ngo-8 sokufanele ukuthi usuke endlini noma ngabo-6 sibili kwenzela ukuthi usechaya o-7 khona lapho la uyakugada ngo-8 la ufika khona lapho kode kuchayisene hhayi khona lapho kunzima khona kakhulu ngoba uzaphuma kususela ngabo past 3 uzazwe fike endlini ngabo 8 ebusuku. So indaba ze transport lezi siyahlupha sibili.
Lokho kugcizelwe umnumzana Simon Chuma ohlala emzini weWarren Park.
Bathi besicela njalo ukuthi imichova imlutshwane yona ingabuya imchova kuba ngcono njengathi esihlala emaduzaneni sesicina sigada amabhasi adlula kithi sesiyehlela sesiba lomango omude wokuhamba
esinye njalo isakamuzi seHarare umnumzana Lemnye uGwanzura uthi ukufakwa kwamakhombi phansi kwezupco kuzanceda ukwehlisa indleko yokugada.
Kodwa udubo lukhona ukuthi amazupho la malutshwana amabhasi abo la kungaba ngcono nxa bengasilethela amanye amabhasi kumbe nje bavulele wona amakhombi abuye kodwa abhalise abe ebhaliswe kuzupho ukwenzela ukuthi intengo yawo lawo siyenelise ngoba udubo lukhona ukuthi amakhombi singekela engena nje eqasa ukuchova njalo alakho ukuthi akhweze intengo sigcine sesehlule ukubhadala imali le ababezibizela kodwa nxa ebhaliswe kuzupho into ngiyangikhona ebengani ngcono.
Unkosikazi Michelle Kajuma ohlala emzini wemfakose yena uthi leli nyathela linganceda kudubo lwabawindi abahlukuluza abesifazana.
Njalo futhi amawindi balenhlamba balalokhana kokuthethisa abazali babahloniphi bayakhuluma loba yiliphi igama kodwa nxa sekunguzupho kuyabe kungasela windi kuyabe sekuqhatsha ukhondakitha ole 5 olevels eqhatsha nguhulumende eqhatsha nguzupho ngokwakhe. So ngibone ngani lokho kuzaba kuhle kakhulu kuzulu wonke kuhambeni lapha emgwaqweni wonke oyakho owekhombo ofuna ukubuyela emgwaqweni ngokubona kwami kulungile ukuthi ka-register under uzupho.
Omunye othakazayela esinqumo unkosikazi Regina Zebanayi owemzini webudiriro.
Kungaba kuhle nxa kungangezelelwa amakhombi ngoba amabhasi singananzelela ahamba umango omude kutsho ukuthi laba abanye abahlala eduze le-town kuba nzima ukuthi bathole i-transport. Uhlala eduze le-town ibhasi ayikho eyabikhitshiwe elanda amalokishi wona lawa aseduze le-town. So kutsho ukuthi abantu bangikhona sokumele bawokhe baze bayifika e-town bathenge njalo baphenduke bethwele ngezandla okuyinto enzima kakhulu. So kungaqakathela ukuthi nxa bengafaka ozupho kakhulu bekhangelele amalokishi lamasabhabha lawa aseduze le-town lapho ozupho abangafikenelisi amabhasi angayenelisi ukuthi afike khona.
Kodwa abenhlanganiso ye-Passengers Association of Zimbabwe PAS bathi kakuncede ukuba uhulumende afake amakhombi phansi kwenkampani yezupho nxa engawaphi amafutha lensimbi ezintsha zona ezifuna idola lemelika. Udubo lwezimota zokuhambisa luqhubekela phambili ngesikhathi lapho uhulumende yeyethise iziqondiso zakhe wavumela ukuvulwa kwamanye amakampani phansi kwesibanga selevel 2 lockdown. Abaningi besithi nxa kungaba namabhasi kunganceda labo abaya emsebenzini ukubavikela ukuminyezelana ukuze bangathelani lumkhuhlane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
YiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930, 7270 laku 9885 kHz ku-short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi-ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm sitholakala ku-909 medium wave laku-4930, 6040 laku-15460 kHz ku-short wave.
Ukuvalwa kwezikolo eZimbabwe phansi kweziqondiso zikahulumende eze-lockdown emizameni yokuvimba ukuthelelana kwegciwane le-COVID-19 oqale enyangeni ezimbili ezedluleyo kuchiye ababalisi labafundi bekhathazekile ngoba kuze kube manje abakatholi ulwazi lokuthi izikolo elizweni zizovulwa nini. Ezinye izikolo elizweni seziqalile ukusebenzisa ubulembu be-inthanethi ukuqhuba izifundo ikakhulu emakolijini imfundo yaphezulu kusetshenziswa imishina yamakhompyutha. Ingcwethi kwezemishina yakulezi nsuku eye-technology abafundi kanye lababalisi bakwamukele lokhu kodwa bathi ayisibo bonke abanelisa ukuthola amakhompyutha njalo lokufinyelela ubulembu be-inthanethi ikakhulu abaphuma emulini eziswelayo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba uMichael Hobe weStudio 7 ube lethuba lokuxoxa leyinye yalezi ngcwethi unkosazana Thando Gwinji olilunga lenhlanganiso yabasakhulayo eye-Youth for Innovation Trust.
ukusebenzisa i-internet ukufundisa abantwana besikolo esikuthi i-learning bona kwamukelekile njalo kuqhakathekile kakhulu sesikhangele ukuthi ilizwe lethu lomhlaba wonke nje jikelele ulwisana lesifo se-COVID-19 khathesi lokhu kusho ukuthi impilo zabantwana zimile kodwa zingeneliswa ukuqhubeka i-learning loba behlele ezindlini. Uhlupho ke lube solisiba yokuthi thina njengelizwe leZimbabwe singabe singela mtshina lobuchwepheshe yokuthi sikwenelise lokho.
Eningi labantu elizweni baphila emaphandleni lapho babhekane lodubo lokuswelakala kogetsi njalo abalazi izinto ezifunakalayo ukuze bathole ithuba lokufunda kusetshenziswa i-internet ezifana namakhompyutha. Sikhangela udaba lolu, ubona ngani i-e-learning ilakho ukusebenza na elizweni?
Kuzaba nzima kakhulu ukuthi abantwana abasemaphandleni bathole amathuba alinganayo labantwana abasemadolobheni masokuthe kwaqhutshwa i-e-learning. Umango esilawo usesemude kakhulu ukuthi kutholakale igetsi, imtshina lamagagasi emaphandleni. Ngakho nxa sifuna ukuthi i-e-learning isebenze kumele siqale ukuphucula isimo esisemaphandleni.
Inhlanganiso ye-Potras yona ekhangela indaba ezimayelana lokusetshenziswa kwenkundla zokuxhumana njalo imitshina yakulezi nsuku elizweni yona ithi abasebenzisa incingo eziyenelisa ukungena ku-inthanethi sebekhuphukile elizweni. Nxa inani labantu abalokhe besebenzisa i-inthanethi elizweni lilokhe likhuphuka, kungani abafundi njalo ababalisi abaningi belokhe bekhala besithi ilizwe lethu alilungiselelanga ukusebenzisa imitshina yakulezi nsuku ekufundisweni kwabantu?
Kuliqiniso sibili, iningi labantu khathesi sebesenelisa ukufinyelela umakhalekhukhwini lamagagasi e-inthanethi. Kodwa okwakhathesi abantu abaningi bebesebenzisa i-inthanethi ukuzixoxela nje lezihlobula abangani kubo WhatsApp lawo Facebook besebenzisa ama-social networks. Kodwa ukuze sisebenzise i-internet for ukufunda lokufundisa abantwana besikolo kufuna ulwazi oluthe xaxa ngama-application athile ayenza ukuthi kube lula ukuthi abantwana bazwisise abakufundayo. Njalo kufuna imitshina engani isezingeni eliphezulu ukuthi abantwana benelise ukugcina ingwalo ezigqatha lokunye okungaba njalo njalo.
Siyezwa ingcwethi ezikumsebenzi etshiyeneyo bekhuthaza uhulumende ukuthi aqale ukusebenzisa ama-TV kanye lama-radio station ekufundisweni kwabantwana besikolo. Ubona njani lokho?
Ma sinyenelisa ukuba lama-TV station lama-radio station ayenzelwe ukufundisa abantwana kungaba kuhle kakhulu ngoba lawa ama-station esilawo khathesi avele ayandelwe izinhlelo alazo njalo abantu bebengasawathembi lawa ama-station esivele silawo khathesi. So lokhu kungaba yi-opportunity nje yokuthi izikolo lama-community benze awabo ama-radio station kumbe ama-TV station nxa i-licensing board ingaxegisa kancane ama-regulations abo. Kodwa-ke kungumbono oyamukelekileyo kakhulu ukuthi kusetshenziswe ama-radio lama-TV ukwenzela ukuthi abantwana befunde.
Lo-ke bekungunkosazana Thando Gwinji, ilunga lenhlanganiso yabatsha eye Youth for Innovation Trust. Ubexoxa ke lapho lo Mike Hobe owe Studio 7 ecingweni ekobulawayo.
Yebo yebo yebo, mthwakazi omuhle, liyanxuswa kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection esilethulela ngolwesibili maviki wonke ngo-8 PM kusiya ku-9 PM. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sixoxa ngodaba lwe-coronavirus COVID-19. Sikhangela udaba lwezemfundo elizweni. Umkhuhlane we-coronavirus ungaba usuphazamisa uhlangothi lwezemfundo elizweni na? Silusiza ukuthi alisoze lelelise ukungena kuhlelo lolu ngocingo njengensukwini ngoba sisebenzela ngekhaya, asikho kuma studios. Loba kunjalo zulukandaba uhlelo The Connection luqhubekela phambili. Ngakho ke asihlanganeni lami uMike Hobe khona pa ku Studio 7 ngo-8 ntambama.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Umongameli Emerson Mnangagwa uzakwazisa uZulu kungakafiki ngesonto ukuthi uhlelo lokuvala kwelizwe emizameni yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus luyaqhubeka na kumbe luyaguqulwa njengalokho akwenze kumaviki amabili edluleyo. Lanxa abazisebenzayo besithi kumele bavunyelwe ukubuyela emsebenzini, abanye bathi lokho kungaba yingozi. Untungameli Nkomo we-Studio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ukuvalwa kwelizwe nenyanga edluleyo kuthiye abantu abazisebenzayo bethwele nzima ngoba bengasela ndlela zokuziphilisa. Uhulumende ubethembise ukuncedisa abantu laba ngemali kodwa inengi lithi alikayitholi leyo mali. Ngokunjalo abanye bathi uMongameli Mnangagwa kumele abavumele babuyele emsebenzini ngoba sebebulawa yindlala. Kodwa abanye abazisebenzayo kanye loZulu bathi kumele udaba lokuvulwa kwelizwe lolu luphathwe ngobunono obukhulu ngoba iCoronavirus iyingozi. Isiphathamandla senhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eBulawayo Vendors and Traders Association nomnumzana Alec Ndlovu uthi bazimisele ukulandela imilayo ephathelane lokwenqabela ukumemetheka kwalomkhuhlane alubana bethe bavunyelwa ukuqala umsebenzi. Kodwa uthi ngabe uhulumende ubaphathisile ngemali ake wayithembisa bekungasoze kube lesidingo sokuthi bagqugquzele ukubuyela emsebenzini.
Besikhangelela ukuthi lathi lanxa sibuyela silandele-ke iziqondiso lezo ezikhulunywayo ukuthi sesiza kwehlukaniswa singaze sathengisa siseduzane duzane kakhulu. Kuqakathekile ukuthi-ke sehlukaniswe kodwa-ke iqiniso yokuthi ngabe kulezinye indlela ezingaletha ukudla ebantwini besingaqhubeka sibili singakusoli ukuqhubeka sihlezi ngemakhaya. Kodwa-ke nxa ungelandlela yokuthi uthole ukudla uphile kuba lobunzima obukhulu kakhulu.
UNdlovu uthi sebesidla imbuya ngoluthi ngenxa yendlala.
Thina uhlupho esilalo olukhulu kakhulu yindlala ngemakhaya lapha, hayi kathi selilale ziko ngoba phela ukuphila esikuphilayo kubana ikakhulu thina esiphila ngokuzisebenza. Inzuzo yethu ngeyansuku zonke. Xa ungasebenzanga kakula imali oyizuzayo, ukuswela imali kutho ukuthi kawula kuhle. Thina sasikhangelele kakhulu ukuthi uncedo lolo esasiluthwenjisi luzaphangisa lubuye kwenzela ukuthi phela siphile ngalo. Kodwa-ke sokuze kuphose ukuphela i-lockdown lalo lungabuyanga.
Sibuze ingcweti kwezenotho umnumzana Masimba kuchera ukuthi ubona uMnangagwa ebavumela na abathengisayo ukuthi babuyele emsebenzini.
Kuzaba nzima kakhulu ukuthi umongameli khathesi evumele abathengisayo ukuthi baqalise ukuthengisa njengenhlalo hala yenza. Nxa sikhangela ukuthi i-risk yangkhona eyokuthi umkhuhlane umemetheke isasekhona njalo inkulu kakhulu.
Kukhona yini kuchera obona uMongameli Mnangagwa ekuguqula kuhlelo lwakhe lolo?
Ngokubona kwami sizaqhubeka siku level 2 kodwa uMongameli engayeke thisambijana ama requirements avumele njalo abanye abantu abakumanye ama categories ukuthi baqalise ukusebenza njengoba sikwazi ukuthi i-economy yethu i-informalized kakhulu. So engavumela abanye abasebenza kuma malls labanye abathengisela endaweni leziyana ezivunyelwayo.
Amankampani amaningi aqale ukuvulwa kumaviki amabili edluleyo kodwa inhlanganiso emela izisebenzi iZCTU ithi amanye awo ayehluleka ukuvikela izisebenzi ngendlela ehlelwe nguhulumende. Inhlanganiso emela abaqatshi eZimbabwe National Chamber of Commerce yona ithi udubo abaqatshi abahlangana lalo ngolokuthi okokusebenzisa ekuhloleni lekuvikeleni izisebenzi kumkhuhlane we-coronavirus akutholakali kalula eZimbabwe, kanti njalo lapho okutholakala khona kubiza imali ephezulu kakhulu. Ngokunjalo inhlanganiso le ithi abaqashi sebezama ukuzithengela khona phandle kwelizwe. Umphathintambo obona ngendaba sezisebenzi umnumzana Paul Mavima utshele iStudio 7 ukuthi baluhlelo lokubhoda ngamankampani bebona ukuthi ayalandela uhlelo lukahulumende na. Ngimele iStudio 7 ngise Washington, yimi uNtungamile Nkomo.
Uhulumende weSouth Africa uthi uzaphungula inani labakwamanye amazwe abaqhatshwe ngamankampani alelo lizwe, okuyinto ezatshiya iningi lezizalwane zeZimbabwe zingasela msebenzi. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg weSouth Africa.
Ngemva kokuhlala phose inyanga esezibanga kwezimbili ukuthi amankampani abo avule bebuyele emsebenzini, abaningi abadabuka eZimbabwe kungenzeka baphelelwe emsebenzi. Umphathintambo ogatsha lwezemisebenzi kweSouth Africa umnumzana Thula Sinxese utshele iPhalamende ukuthi ugatsha lwakhe luphakathi kokuqedisa umthetho uzavimba ukuqatshwa kwabakwamanye amazwe abaningi kakhulu emankampanini. Umnumzana Nxese ubalise indawo zokudlela, amahotela, ezokwakha, ezokulima lezabomantshingelane njengezinye zendawo abafuna ukuzikhangelisisa kakhulu ngoba zilapha kwamanye amazwe abaningi kakhulu.
This process has started, but there's more pressure now that you finalize this thing. You can't sit with
akulunganga ukuthi izigidi zezizalwane zakwele South Africa ziswele imisebenzi kodwa kulamakampani agcwele abakwamanye amazwe.
Le yinto esithiye iningi lezizalwane zeZimbabwe zikhathazeke kakhulu. Lezi ndawo ezibaliswa ngumnumzana Nxese ziqatshe abaningi kakhulu abadabuka eZimbabwe. Inhlanganiso yezimimbokodo yolwela amalungelo abesifazane beZimbabwe nginyalezo esezitshengise ukukhathazeka kakhulu ngoba isithi iningi labomama beZimbabwe baphephela khona endaweni zokudlela nokusebenzela belungu ezindlini zabo. Isikhulumeli salinhlanganiso unkosikazi Corence Mkosi Ncube uthi leli nyathelo lizadala ubunzima obukhulu kakhulu kuzalwane zeZimbabwe lezi.
Kuzaba nzima kakhulu ekuphileni mangabe uhulumende uyaphumelela ukuthi abantu bangaphandle abaphume kuleyo msebenzi. Akupheleki phela kwelemzini mangabe awusebenzi. Okwaqala sikhangelela amarenti, sikhangelele nokudla abantwana ezikolo, kuzaba nzima kakhulu. Kodwa ke abemzansi angicabanga ukuthi umuntu uzothi elesithupha sokuba ngutitshala athi uza kuya e-restaurant.
Unkosazana Sandra Ncube uthi lokho okufuna kwenziwa nguhulumende nezinye indlela zokuthi abeZimbabwe abasafunakali kuleli ngoba kuvele kusaziwa ukuthi yibo abaningi kulezi ndawo ezihahabelwa nguhulumende.
Lento izasithwalisa nzima kakhulu thina abaseZimbabwe ngoba imisebenzi yonke eminingi yiyona leyo esiyenzayo thina. So ukusho khona ukuthi ngezinye indlela igovernment yalapha eSouth Africa isifuna ukusixotsha ngamaplani. Siyohlala kanjani singalamali zamarenti singasasebenzi? So kusitsho khona ukuthi sokumele sibuyele emakhaya. Ngoba ma ungasasebenzi uyakhokha ngani irenti udleni? Sobe sizayenza njani lezingane?
Unkosazana Victor Smathuthu uthi okuzwisa ubuhlungu yikuthi abeZimbabwe laba nxa bengayithathelwa imisebenzi le sekusitsho ukuthi sekufanele babophe imitshaqana behambe. Kodwa ke uthi baza kuya kuphi njengoba eZimbabwe kulokhu kukomnyama obambile kwezomnotho.
Lokhu kuzoba lomthelo omubi kakhulu ikakhulu kuzizalwane zeZimbabwe eziyizwe ezigcinwe kuleyo mkhakha ebalwayo. Lokhu kusho ukuthi nje angeke zisaqhashwa ngoba kulapho eziphephela khona. Leyo mkhakha yiyona mkhakha ebingene kalula engadingi izithupha zemfundo kumbe izincwadi zemvume yokusebenza kwele South Africa. Lusizi bazasebenza ngabantu baseZimbabwe ababalekela ukuswelakala kwemisebenzi kwelakibo bezozama lapha eMzantsi Afrika. Kuzaba nzima emuva laphambili.
Okwakhathi esiningi labeZimbabwe bahlele ezindlini njengoba iningi lemisebenzi le uhulumende afuna ukuyipha izalwane zakwele South Africa ingakavulwa ngenxa yenhlelo zokuvikela ukumemetheka kwe-coronavirus. Lokhu sekusitsho ukuthi ngesikhathi isivulwa, amankampani la angahle abanjwe ngamandla ukuthi akhombise asekwenzile ukulandela lo mthetho. Ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Kwamanje kesizwe abanye babalaleli baka Studio 7 bekhuluma ngababhekane lakho lapho abakhona ngalesi sikhathi ilizwe njengawo wonke amazwe omhlaba elwisa nalo kusabalala kwe-COVID-19.
Livuka njani basakazi kustudio 7 lozulu wenko nje weZimbabwe okhona apha ekhaya labangaphandle nje kwelizwe bonke. Hayi, mina ngikhuluma lapha ngise-Victoria Falls ekhaya, ngidabuka eNkabazwe elogwelo koChief Bunina. Ngilobuhluku lokuphatheka ngendlela omama laba aphethe ngayo amapholisa kobulawa eCountry Park, omama labo omampofu labo. Ngidinga umthetho ungasebenza ngendlela amaloya lawo silika ebambele indawo. Lokho kuna sebekhuluma ngenkethabe chabi ebantu abangomama ebabambe kusemini amapholisa sivili, njalo behamba nomnye umpholisa ongomama njalo owayegcina ehamba ebazwela. Olo mama, I think these ladies bazamkhipha ukuthi nanga umama wayeqinisa izwele ebabuza ukuthi khona waye libachase libabophile, ephinde badophela lenyamabe ebanika i-paper bag yakhe, which means wasokubuhlungu kuye. Liyabona lento isibisela bheku kugrawundi okwenziwa i-50 brigade. Mina I witnessed this and okwangisurvive ukubana ngangisenelisa ukukhuluma isishona. Bangibuza khona uvela ngapi ekhaya lokubiza, ngathi navela kwamazwika. Lucky enough my father was working for the railways, indaya ngahlala kuyo ngafunda kiyo, kwangceda khonoko. Okusho ngisikathi sinamle nxa ipolicy futhi senze njalo yona meligcina abantu esizweni seMandebeleni futhi lokho under the same government. And then lo superintendent Masimba ngoba kumele ay investigate, kumele abantu bayiphika lapha kulandela kwathi for sure bahambile ejele for sure babonakala bahambile. Linto iyaxunula umthwakazi vele, lokho bengezelela umlilo. Ngiyabonga.
Bonani basakazi baka Studio 7, mina John Siyamfondo ngilapha elokuzene emabale la. Udubu esilalo ngolwamanzi lokudla kasika kudla. Njalo siku-lockdown nje singela manzi, akula ncedo lwamanzi ukuthi sithola amanzi ukuthi sigeze izandla lezothiwa kugeze izandla ngesikhathi ngesikhathi. Izibholane sezifile eziningi, kazila abalungisayo ukuthi sizuze ithuba ukuthi silungiselwe lezi zibholane. Akula, indlala isiphethe, imisebenzi ayisekho. Laba ababesiqatshile kabasasiniki leyo mali ababesinika yona kuthiwa no job no pay. So kunzima kithi, siku lockdown sizabulawa indlala.
Igama lami uBronski okamonga umhloli. Ngilapha ngikhuluma ngeplumtree kutitshi jagechenge. Abantu bahlupheka, abantu abalamali. Uhulumende weZimbabwe wathola le mali phiwa abantu bonke $800 million. Kodwa leyo mali ayifikanga ebantwini ngendlela efaneleyo. Kunje ngomunye abantu ongayitholanga le mali kade fanele incediso, omunye lo munye esitichini edolobheni lasesitichini bokutholakala ama-SIM card enethwane. Bafake i-180 bond, imali engaphansi kwe-madola amahlani e-America, i-$5. Ingaphansi kwe-$5 ngoba i-5 usa i-200 pound. Kodwa echolochi ngizwa abaseki bebunda bethi kona ama-$10 usa umuntu lomunye lomunye, nxa lingu-4 ebezuza $40 usa. Emashonaland le bebezuza ama-$50 usa cash. Ngapha i-social welfare incitshe abantu imali, yafaka imali emasimkhadi namatsha abawathengile abawodileyo.
Singakali gqiba uhlelo lwethu lwanamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Inani lasebesinde ku-COVID-19 seliqongelaya kwabali-12. Phakathi kwabangama-37 asebefunyanwe belegciwane leli eZimbabwe. Kuthi emhlabeni jikelele besedlula izigidi ezine olivalelisayo ngu-Praxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.